nxa ukhangela ubungumhlangano sithi thina ubungumhlangano ogcweleyo ngobule khora okutshengisa ukuthi singathi na ngumhlangano ophumeleleyo kodwa ke ukuphumela ngokubuya okucociweyo lakho esilethemba ukuthi vele imhlangano leyo ungayinanzelela ngiyangithi nxa abantu abaningi bethi hayi imhlangano nje routine kufanele ihlale isenzakala namhlanje sikhayele ukuthi umhlangano wakhona ungachitheka sebebamba lokhwana okunye bokungathi kungabe kusalele lama heads of state abuyileyo sibona la abuyile njalo asizwayo sizokuthiwa kube lo hlupho khona ngale kodwa sibona ngathi bakhulumisane ngendlela kade bekhulumisana ngayo vele nxa beqhubeka ngeSADC kodwa njalo fanele sibekwazi ukuthi vele bekungasoze kube luhle umdlalo ungaphumeleli ngoba ama-leaders eSADC ngabantu banye ubuningi babo balobudlelwano babo obuthile ukuthi thina abantu ngabaphasi ngaze sibe sihlaba umkhosi kodwa bona balobudlelwano babo yikho beqhubeka besenza imhlangano imhlangano kanjalo iqhubeka iphumelela.
Sibonile ukuthi abanye bebesithi bazatshengisela njalo uhulumende ubezama ngamandla wonke ukwenqabela. Singathi lokhu yikho uqhubeka kuhle yini kumbe abantu amalungelo abo ancindeze.
Well, okokutshengisela sikuzwile sibili nje okusitsho ukuthi akuphumelelanga. Kule zinto eziningi ofanele sizinanze. Okokuqala, akuzange kucace ukuthi obeqoqa lo mhlangano ukuthi kutshengiselwe ngubani. Ngoba bonke abantu ababebuzwa inhlanganiso bezibuza zonke beziwala zithi hayi thina siko khonapha siko khonapha siko khonapha asisakwazi ukuthi bakhona selekade bekuqoqa khonoko kumbe njalo ingxenye yipropaganda ukuthi kade kufanele kube yalokho asikwazi ikuthi kuleso le-social media i-social media yakhuluma into eziningi umuntu angakhuluma abantu ababili bethi hayi hlakasebenzi mhlasine besithengisela kuyagcwala igama lonke ubona ngathi liqisa ungathi yindaba emqoka kanti oli njengabantu ababili abathatha ababonga ukukhuluma ku-social media bese besenza ungathi kule nto enjalo eyenzakeleyo kodwa ngesikhathi futhi esifana nayo singakhohlwa esinye isizathu sokuthi ezimbabwe akulula ukuthengisela lapho sithanda basithi akulula kuba nzima kangaka ngoba lo hulumende ahlanyathela abantu phansi ongavumeli ukuthi batshengisele ngoba ukutshengisela abantu ngamalungelo abo uhulumende wethu uhla akunyathele phansi engasinika ithuba lokuba namalungelo wethu siwaveze kube segcekeni okwesithathu anisiyabona futhi kube lokho abantu ababothiweyo okuthiwa ngibona abade beqoqa ukutshengisela asithi liqinisa ukuthi kade beqoqa ukutshengisela kuthi ukuthi phela bona abade iwade beqoqa kade bengasekho ukuthi baqoqa abantu phoseikho ngabe kwehlule nxa ulaka siloqiniso kodwa abantu ngobuningi babo encade befuna ukutshengisela nxa udade bekhona nabo bahle besaba so ke ezimbabwe njengoba sitsho ukuthi hhayi umbuzo wakhona yilwane onzima umbuzo wensimi okuthi kwesikhathi ungatshengisela ungagcina kulinyazwa abantu kumbe kugcine kufa abantu kumbe kugcine kubotshwa abantu so abantu kade sebenanzela ukuthi ngabanjalo abantu abawusebesala besisaba bedubeka emuva yikho abantu ngathi sebedonisela inyawo emuva bengafuna ukugijima phambi kwalezi zinto ngoba iminyaka yonke ngu-40 abantu hayi ngu-44 abantu bazamile kodwa-ke zikhangani into aziphusha abaningi sebediniwe lelo liqiniso lakhona badiniwe so ke yikho ingxenye ukutshengiseka lokho weza kuliqiniso bekungamanga kungabe kungaphutshanga.